sewakhile endlizweni umhlobo wa uyo mkhule sihlutsheni umhlobo wa wabekade ithandile umhlobo wa ngisenguye umthelile umhlobo wa nxa ugona wami kwanda Say, Moby.